Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Mogela emoyeni ngomgqibelo mhla ka 20 kumbimbitho 2021 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
imali yankhona kayeneli ngezizathu ezithize abanye kade bengekho emsebenzini
bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo abaningi bekhala ngokudula kwaso
sonke lesi sisanasana lesiyaluyalo esisibona ku-opposition bexotshana besenza zonke lezi zinto ukuzuzisa iZANU-PF yoyodwa evunayo
abasekeli be-MDC Alliance bathi balokudana ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lephalamente njalo nje kodwa kungelalutho olwenziwa zinkokheli zabo sileqembu lerumba elecholocho Great Sounds zonke lezindaba lezinye ziyalandela Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amane lanye belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebethethwe yi-coronavirus selokhu ifike kuleli sebengu-1510 kuthi asebefunyenwe belayo sebengu-36,652. Abahlatshwe ijekiseni yokuvikela lumkhuhlane izolo bangu-1685. Okukhweze inani lasebehlatshiwe selokhe loluhlelo lusungulwe kumaviki amane edluleyo laya ku-41,687. Bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo abaningi bekhala ngokudula kwentengo. Bakhala njalo ngokuthi izinto ezinengi zithengiswa ngedola laseMelika kuphela. Kobulawayo i-trunk encane ibiza $83 kuthi enkulu i-$90. Izicathulo zona ziqala kubo $15 kuthi iblazer echiphileyo ibiza $48. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi abazali gabalayo limali.
Abaningi imali yankhona kayeneli ngezizathu ezithize abanye kade bengekho emsebenzini isikhathi esidlulileyo beku-lockdown abanye njalo nje loba besiye emsebenzini iholo labo livele liphansi abanye behluleka ukuhambisa abantwana ngokuthi iholo labo aligwaniseki ukuthi libhadale i-school fees lithengo lokufunakalayo yikho nje ababalisa abathize labo bekhonona bekhala ngokuthi abasoze bekwanise ukubuyela emsebenzini behluleka ke labo babalisi yibo phela fazali njalo behluleka ukuthi belungiselele ababo abantwana njengoba ikholo labo ke liphansi besikukhangelele ukuthi luba ludaba i-TNF elukhangeleleyo njengoba Territorial Bargaining Councils esehlulekile phela ukulungisisa lokho yikho besifuna ukuthi i-tripartite negotiating forum ikhuphule ke ama-incomes kumbe ifake i-minimum wage eza kwenza ukuthi ke abazali bekwanise ukuhambisa abantwana esikolo. labo abamabhizimisi sibona bakhuphulile ke intengo yezinto zonke nje okusobala ukuthi lokho kade sikutshelwa isikhathini esidlulileyo ukuthi kule stabilization kungaba ama prices kungaba i currency yize sibili.
Zikhona yini izikolo esezikhweze ama school fees ngokuzwa kwenu njengabazali?
Singakezwa ke izikolo esezikhuphule ama school fees okwethemi yona le esikwaziyo ukuthi izikolo eziningi bese zazise abazali ukuthi imali efunakalayo imali ye US dollar imali ke engatholwa ngabane.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Kuloyisilisa weZimbabwe ohlala eMelika obotshiweyo ngemva kokuvuka ubhova watshaya umkakhe ngesando ebusuku waqeda walumathisa indlu yabo ngomlilo. Umnumzana Golden Makusha oleminyaka yokuzalwa engu-52 ubotshwe ngolwesine wetheswa amacala atshiyeneyo ngemva kokutholakala eqalekile endlini yakhe kulandela isehlakalo lesi. Akwaziwa ukuthi ababili laba bebebangani. Umkakhe utshele amapholisa ukuthi uzwe esehlaselwa kuphela ebusuku elele. Okwamanje ababili laba balaliswe esibhedlela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wethule umbiko esenzela umongameli weTanzania omutsha amhlophe kulandela ukufungiswa kwakhe ukuqala umsebenzi izolo. Unkosikazi Samia Suluhu Hassan uba ngumongameli wakuqala wesifazana embalini yeTanzania kulandela ukubhubha kobe ngumongameli umnumzana John Magufuli ngolwesithathu. Umnangagwa uthe uzimisele ukusebenza kuhle lomongameli Hassan ukuze bathuthukise ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kanye lezizalwane zamazwe abo. Abasekeli be-MDC Alliance bathi balokudana okukhulu ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lephalamende njalo nje kodwa kungelalutho olukhanyayo olwenziwa inkokheli yabo. Lokhu kulandela ukuxotshiswa kwamalunga aleli bandla ayisithupha kuleli dale libandla le-PDP kuliviki. Abaxotshiweyo bagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucacaphulu. Sebesedlula amachumi amane abe-MDC Alliance abaxotshiswe ephalamende i-MDCT kanye le-PDP besithi bangamalunga abo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Sonke lesi sisanasana lesiyaluyalo esisibona ku-opposition bexotshana besenza zonke lezi zinto ukuzuzisa izano PF yoyodwa evunayo. Ilizwe liyadilika, abantu beZimbabwe bayalahlekelwa, ukuhlonitshwa komthetho lamalungelo abantu kuyaphela. NgesiNgisi sithi phecelezi okwenzakala ku-opposition is bad for democracy, bad for accountability, bad for the rule of law and bad for the people of Zimbabwe. Lapho okuvuna khona izano PF, lapho kuzuza khona izano PF, abantu beZimbabwe bayalahlekelwa ngokuba izano PF kayisebenzeli abantu beZimbabwe. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abe opposition bakubone ukuthi baya kunanzelela lokho, baya kulungisa, bangaphi izano PF isivuno, bayiphe igcwalise konke lokho ekuzuzayo abantu beZimbabwe belahlekelwa. Ilizwe lidinga istrong opposition, nxa ingekho iopposition eqinileyo, ibande eqinileyo iphikisayo, ilizwe liyadilika. Ngakho ke kuyingozi lokho kwenzakalayo, lizadilika ilizwe nxa kungela strong opposition.
Bayakhala abantu Ncube ikakhulu abasekeli be-MDC Alliance bathi kudala ibandla labo lidilizwa uMonzora becotshisa amalunga kathesi sokuyi-PDP kodwa akulalutho olwenziwa yinkokheli ukuvikela ibandla.
Yebo, bafanele bakhala abantu, bafanele basola abantu, bafanele bakhathazeke ngokuba nxa bebona i-opposition isiphela isilwa yodwa bona sebephelelwe ngamathemba kangaka, sekuphele imigwaqo, kwaphela izibhedlela, kwaphela izikolo, kwaphela imisebenzi, kwaphela i-industry, abantu sebephelile bebulaya indlala lokubuswa kabi, sekuphele ukuhlentshwa komthetho, basebebona abantu sekuphela i-opposition eyethenjiwe ukuthi ingene endaweni yezanu PF esidilizile izwe kangaka. Bafanele abantu bakhale, i-opposition ngokunjalo umelihleleke ikwazi ukulwa lezanu PF, hayi ukuthi ilwe yodwa, kumele ibambisane empini yokulwa lezanu PF ukukhitshwe umbuso obusa kabi kangaka.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela lamlela mshweshwe, lamlela namba wafuwe mbula.
Kwezemaphandleni izakhamizi zeGwanda South sezikhuthaze uhulumende ukuthi engeze uncedo oluphiwa abaswelayo lugatsha lwe-social welfare ukuze bengabulawa yindlala. Kubika u-Albert Ncube.
Izakhamizi ithi zululana kakhulu okwadala ukutota kwezilimi emasimini osekulubathe njalo besendlaleni njenganakenye lapho izulu elingananga khona, kungakho zithi kuyadinga ukuthi uhulumende engeze uncedo lokudla kupha uzulu emakhaya phansi kogadzo lwe-social welfare ukuze zingabulawa indlala. Unkosikazi Regina Spanda osuka kuward 19 emlambaphele eGwanda South uthi izulu elanayo lonyaka ladala umonakalo emasimini.
Nxa kuyilokhu esikwabelwayo ubuhlungu entweni yodwa ngoba kuyabhalwa inganxanye bantu kwesinsikhathi abangu-20 the rest vele yabevele ngelalulu, so sibesifisa ukuthi into le nxa isiza ayiphi wonke umuntu.
Unkosikazi Elkani Mlilo oyisakhamuzi eTakaliyawa layo uthi isimo sendlela sibi emakhaya.
Udubo lukhulu sililasulelincane lokho okuphiwa nguhulumente, uyazi ukuthi kathesi kunje ku-welfare siyakhola kulabe-welfare kuyake kube amanye amadona, amadona lawana futhi kuthiwa abe-welfare lenelikhola ku-welfare hhayi lihlala khonapho alisaholi laphana, then idona lelana lalo lizathatha ipijananyana lichiye abanye abantu vele abahluphe ekhaya lokwana kokuthi angikwazi. So kusiya ngokuthi ungubani ungangena lapho kule ndawo, bechiye abanye abantu bekuwa.
Uphinde wathi lanxa bethola lokho kudla bakuphiwa nguhulumende indleko zokuthwala lomumbu bazibhadalela okudala ukuthi abanye bengakutholi ngoba bengelayo imali.
40 rand leyo ukuthi zayithatha ngaphi ngandlela bani? Uma ungelayo 40 rand awuthu indlala yakhona iyaba isibuhlungu kakhulu. Ngizwe kuthiwa khona hayi isaka lakho gogo lithethwe ngunazi bani ngokuthi ulemali ajiyabona.
Unkosazana Phumzile Nato osuke eThakaliyawa ophila ngokuthengisa isithelo number 8 uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus ngezinye sesizathu esesidala ukuthi bahlaselwe indlala.
Ukudla besengizigavuna ngoba bendingu-10 kg ngihlalehlale hambahambayi ngibona ukuthi sekuphelile, hhayi ngizigavuna sibili ngoba bendike kusenayo ntambamayo.
Lanxa bekhala eGwanda South Gobe Wule Matobo bona bakhangelele isifuno esinganeno kuthi umnumzana Luka Ncube.
Ngale slide thina ngilokungami amakhaba kula khabe but hayi inyawo chanyana nale la lomumbu nyana ukuthi la umumbu wakhona uvuthwe nge-one day wahluka woma 1 day.
Ugadla lukakhulumende olubona ngokunakekela uzulu lwe-social welfare zansemandebeleni ludimule ezifika phose inkulungwane ezingama-250,000 zidinga usizo lokudla kudimule ezitholayo okwamanje zifika phose 70,000. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemlambaphele eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siya siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwani, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe, ephathisa amantombazana akhulelweyo ngesikhathi se-lockdown kanye lalawo asebelethile. Iwakhuthaza ukuthi abuyele esikolo. Okungaba yimbangela yokuthi abantwana bezithwale kakhulu kuyini khona ngapho kuyafanana lezinye isigaba zelizwe kumbe kulesinye isizathu
abantwana kusuke kwavukela intoka ukude igold cane kwathiwa kule mali lapha lalapha abantwana ngenxa yokungenzelo abantu bahamba bonke abadala labancinyane kwayiwa khona le mgudeni ngibona ngani kulapho eyaphambaniseka khona
inhlanganiso yakho ibancedisa ngani abantwana
siyabanika imfundiso yokuthi ukuzithwala akuthi ukuthi kuphela kwempilo iyaqhubeka ngikhona ngxenye vele ingakaqali njalo umntwana lozelweyo uyafuna ukuphila uyafuna ukulungiselela so okudingakalayo ukuthi umntwana oyinkazana azibuthe babuyele back ebuntwini balalele futhi nemfundiso yabazali baxwaye ukuphonga ukuhamba nje bevumela ukulala lalo bathi nxa bekwenza bakwakule njongo bani ama-consequences kulempumela ekuqineni engamnandi futhi emntwaneni ongafundanga ongasebenziyo enxa futhi ogcina ngugogo layo ongasebenziyo olupheleyo kuyalehla ukuya la njalo siyabafundisa lokuthi kuzalwa umuntu omncane kuyamlimaza emzimbeni kanti lokuya emacwaneni labantu umntwana omncinyane kuyamlimaza emzimbeni lemikhuhlane minengi yizizinto esizama ukuthi sibancedise ngazo sibabonise ngazo kulobuzima kodwa ngendlela yokuthi sise saqala ngabazali abazali bahlela ukani sisiqina sihlangane kakhulu nabantwana sibe
manje-ke labo abangabafana
silohlelo kumbe phambilinyana sibe activity esifuna ukubiza abadala nabantwana ukuthi abantu abayazi into okuthiwa i-rap ukuthi kuyini nxa sinanzelela ungakhumbula kudala kule nto okuthiwa usibare abantu bangawotho kunye i-rap kuyadlalwa lobani bani abantu bangawotho i-rap so sile program esilungisileyo ukuthi sihlangane lamapholisa babafundise ukuthi okulungeleyo kulala lo muntu yilokho okungalunganga kulala lo muntu yilokho kodwa ngathi siyabafundisa ukuthi impilo yomntwana oyimpazana kumele ihlonitshwe ngoba abantu umntwana oyinkazana vele bazibonela nje kucansa kulayinye into abayibonayo emntwaneni oyinkazana so ukuthi umntwana oyinkazana yebo kambe ngomfazi kodwa ule mpilo okumele ayiphile naye ulungele njengabasilisa ukuthi bagcinakale and ngumlando wabantu bonke obaba abafana lamankazana ukuthi sibahloniphe sibancedi kakhulu engxenye sizakhulumisa nalamatitsha especially ku-ECD ngapha ukuthi kungaba leli room ukuthi senawo abantwana abancinyane abazali bona babala abantwana abanjani sithithane nini ukuthi hhayi ngelanga elinje labomama babakhanela bahlala labantwana sikhulumisane laba abalisi babuye nini abaze bamunyisa ngesikhathi esithize ngendlela iprogramu esizayilungisa ngayo laba abalisi labazali sithi thina i-block infant siyikhangelela ukuthi engxenye sithandekile omunye umuntu angase angagcine sihawukele abancedise laba abazali ukuthi kube leshelweni lokuthi bapheke banika abantwana ukuncinyana nje ukuthi kongena besesikole labongena bahlaliseke
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.
Siyabonga esithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingalishona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabazithi zinkosi zamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo baba Khumalo.
Sawubona mnewethu Chris Gande. Lami ngiyakubingelela njalo ngiyakwemukela mntana enkosi.
Ungasitshela ukuthi ngawapi amazwi owayethulele isizwe?
Ebengujongile ikwazisa isizwe ngomsebenzi lo esingawo ngibanika into engafana lokuthi yi-update ngobunzima esilabo ngenxa yokwanda kwabantu abazibiza ngamakhosi welikamthwakazi okugoqela lami. Ngakho bengijonge ukuthi sikhangele into le ngenxa yohlupho esisinika lona sekunzima ukusebenza ngoba selokhu ikakhulu kwafika indaba kabulelani le ngoba ngabantu ababe besebenza ngibona ababe belemali okwedlula thina sisebenza la kodwa kungayisiyo imali engagcina abantu kodwa kuyimali yokwenza khona lokho abakwenzayo lapho esidlule khona sithi sesibuyela sifica ukuthi sebefike khona abantu akade bengasiphathisa emsebenzini ubafice sebemadolo nzima sebesithi kutsho ukuthi kulombango sebekhuluma ngokuthi manje usetshenzwa kuthweni sebesithi hambani liyolungisa indaba zenu bekhuluma into eziningi abanye sebeqalisa ukucwila phansi abantu akade bengasiphathisa ukukhulula lesi sizwe masinyane. Mina lokho yikho ebengikutshela abantu ukuthi yiyo le into esingihluphe kakhulu emsebenzini yangikhathaza le moyeni wami ngokuvela belokhu bekhuluma ukuthi lo kayishiye inkosi oyinkosi yimi kabakhulumi nge-agenda yabo kodwa bakhuluma ngakhona lokho ngakho sekusenza umsebenzi ube nzima. Okunye bengifuna futhi bakwazi ukuthi la madoda wonke azibiza amakhosi sekudingeka ukuthi kube lendlela yokuthi uNkulunkulu angenele ukuze isizwe sikhululeke akhethe kumba afakaze lowo amenze waba inkosi ukuze umsebenzi uyephambili.
Abanye belokho bethandabuza ukubana inkosi uqobo ngubani phakathi kwakho labanye ababili ababalisa umnumzana Zwide Kalanga Khumalo lomnumzana Bulelani loBhengula Khumalo.
Yeah, abantu abathandabuzayo abathandabuzi lutho ngoba inkosi ilempawu zayo iyakhanya inkosi ziyavela impawu zenkosi njalo inkosi kayikhethwa ngabantu ikhethwa ngulowo oyikhethayo ngoba lowo oyikhethayo kumele la yabe inkosi phezu kwakhe. So abantu nxa bethutshabe khuluma ngokuthi bona baphethe ubukhosi kumele baveze lezo mpawu njalo bakhulume uhlelo lwabo lokuthi bazinkosi nje bazokwenzani kutheni. Angikakuzwa uphuma khona lokho ebantwini bonke labo baqambayo kuba yinto ekhulunywa sengathi yimfanelo ngoba ubabamkhulu kwakuhambe kanje kanje kube kanti ubukhosi yinto yokubusa abantu kayisiyonto ekayihlomkhulu okuthiyele yona. Kumele uphume ulohlelo lokubusa ikakhulu ngesikhathi esifana lalesi okuvuka ubukhosi bungazanga bube khona for the past 125 years ukuthi bakhanye belokuthandabuza ukubo lokhu akulanto umuntu angabenzela yona.
Okokugcina ngawapi ofuna ukuwatshiyela isizwe sikamthwakazi?
Umlando engiwutshiyela abantu kulaba abafana lami abathutshe kwemthwakazi besithi bazinkosi ebengikutsho kubo yikuthi madoda kasibopheni amabhrugwe ngoba izinto sekumele zitshintshe kumele kusale kule nkosi eyodwa ukuze abantu bakwazi ukulandela ukhomanda oyedwa hayi khona bebizwale. Ngakho-ke sekumele kungenele usomandla ehlukanise phakathi kwenyama lelo mgogodla njalo nginike amalanga ngathi mina kusukela namhlanje kusiyafika ngomvulo kumele kube sekube lento eyenzakeleyo eyokusekela lowo muntu oyinkosi ezavela kusomandla ngendlela ezakhe eziyisimanga. Ngiyabonga kakhulu.
Lo-ke bekungumnumzana Stanley Raphael Khumalo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilalo.
sibongeke uChrisa sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu letsholotsho Great Sounds liphethe isingo yalo entsha ethi savumelana. Isikhulumeli saleli qembu uThamsanqa Spanda
savumelana engakutsho kusingi track le kutsasithini esikhuluma ngani kule ngoma engalunganga ehlatshelwa ngabantu ukuthi etsholotsho ugcwele izigebengu etsholotsho kwakhiwa kwakheki sasizama ukutshengisa abantu ukuthi hayi imkhumuzo ikhona endumbeni ngaze ulime wafaka ifertilizer wafakani kodwa kutsho ukuthi indumba zonke sesiba imkhumuzo ngakho-ke etsholotsho imizi khona etsholotsho kuyakheka abafuna ukwakha etsholotsho bengakha njalo uthando etsholotsho lukhona yikho sathi savumelana.
Amadlalade kanje selilamangaki mtawini?
Siliqembu baba unkomo silama album angu-4 eyokuqala i-album yaphuma ngo-2014 eyesibili ngo-2015 eka-2014 ayisithi impilo yanamhlanje eka-2015 isithi iSodoma neGomora eka-2016 yesithathu isithi iGeluka then sahlala sazokhipha ngo-2019 ethi isikhalazo sethu 2020 lapho esabuya khona lamasingi esakhipha khona sefeature inkunzi kaSlanke lo teaser ngesikhathi kuqala i-corona laphana sathi hayi ke nisetest amazwi sabuya lenye ingoma yathandwa ngabantu kakhulu la isingi track yayi project yenkunzi kaSlanke lifani original sabuya ke ngabo October sesikhipha le singi ethi savumelana.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu balithola njani?
Iqembu libest eSouth Africa lapho esitholakala khona abangaphandle kwelizwe 0027 840 51 6403. Ngizaziphinda njalo 0027 840 51 6403 yizo inamba abangasithola khona. Kanti kuFacebook page bengabhala Tsholotsho Great Sounds yilaba abangasithola khona. Ngiyabonga baba Nkomo.
Uphuma ke enkundleni uThamsanqa Spanda leqembu lakhe leTsholotsho Great Sounds ngale ethi ikorobela abayihlabela leqembu leMasendu Boys. Tsholotsho Great Sounds abahlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Bekuphithizela emadolobheni namuhla abazali bethengela abantwana impahla zokusebenzisa ezikolo ezivulwa ngomvulo abanengi bekhala ngokudula kwalezi mpahla. Abasekeli beMDC Alliance bathi balokudana okukhulu ngokuxotshiswa kwamalunga abo edale lePhalamende njalo nje, kodwa kungelalutho olukhanyayo olwenziwa zinkokheli zabo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, ongontungamilinkumo.